indaba yama taxes, ama tax returns ka Trump abesala lawo. Ngesikhathi engupresident ubezama imizamo yonke ukuthi afihle even ungaze kuthiwe kaphiwe ngenxa ukuthi akhutshwe ngenxa ukuthi ubelayo ipower yokwenza njalo. I-Supreme Court is the highest court in the land. Nxa sebetheka awakhutshwe, azakhutshwa. Ngoba kathesi umuntu osesebenza e-tax department, the person who is in charge of the taxes, the tax department lapha, usengumuntu oyabe appointwe i-government engasiyo ka-Trump. So Trump wayezilungiselela umuntu wakhe imfayili ukuthi uzabe lokwesala lokukhupha amaphepha. And labantu ukuthi bawatshontshe bawakhuphele egcekeni kwakunzima ngenxa yokuthi babesesaba ukuthi ayekhangisa. Owakathesi okunye okumenza ukuthi abesalela ezikhundleni yikho khona lokhu ukuthi abone ukuthi amaphepha lawana or zonke izinto kade sanele sukuzifihla ngenxa yokuthi besebenzisa amandla akhe okuba ngupresident sezizachayeka nje egcekeni. Nambona ngani amaphepha lawo kungakansuku zatshwala azabe sekhona lathi sesiwabala sifuna ukuthi ubillionaire waye ebhadala malini ama-taxes. Njalo njengoba kuthiwa waye-double dip abantu abakhe babhadala nje omnye ngu-consultant ngapha ephinde be-employee. Siza kubona konke lokhu egcekeni ngabona yikho kade besesaba ukuthi bakhuphe.
Ubona ungani nxa kathe sezavezwa umthethwandaba kuzavala yini lokhu okwakuthiwo ngabanye ukuthi sokuyilokho okuthiwa ngesilungu i-president ukuthi abayabe bezafuna labo ukuthi bengavezi benze njengaye umnumzana Trump?
Ukungavezi ama-taxes e-America akusoze kube yinto ezakuya siyaphambili. U-Trump waphumelela because wathe sali uveze ama-taxes akhe ngum-Republican. Usisazi ukuthi i-Republican Party injani. Amboni mntu ulo mdemocrat ongathi khona u-Trump waye warana wali uveze ama-taxes akhe ama-Republicans bavume. Oma-Republicans ngotsotsi. So abasoze bevume lokho. Indaba yokuveza ama-taxes iza kuba isiba indaba eyaphambili. Ama-Republicans babekwazi ukuthi u-Trump ufihlani ngokungavezi ama-taxes. Ngabe wayeveza ama-taxes akhe ngaleso sikhathi kumele awaveze. Abantu babezabona ezinye izinto okungamelanga bazibone engxenye angabe sawina. Njengoba wayeseyi-candidate esesele yedwa, yikho bamsekela ukuthi angavezi ama-taxes. But ambona ukuthi ukwala kwakhe singathi kuthiwa kusethe i-precedence. Because nxa bengawavumbulula kathesi ozawala uzakwazi ukuthi phambili kuzaba le Supreme Court ezakuthi kawavezwe la it's another precedent again ezakwenza ukuthi abantu bakwesaba ukungafuni ukuvula ama-taxes.